ukufakwa kamongameli welizwe nga singakhangela lokho lilungelo lika ukwamsekela kamongameli welizwe lilungelo lika mongameli welizwe njalo nga sikhangela kubandla ibandla yilo eliqala likhethe umuntu ozangena kuso leso sikhundla ngakho ke lokho okuthiwa yikudonselana ngokwamaphephandaba kuphela lokhu asikubona ukudonselana ukuthi bambe kungakho khonapho.
Kanti manje pho kungani sekuthethe isikhathi eside kangaka kungela msekeli kamongameli? Kungakho senzakala?
Ukuthi ukuthatha isikhathi eside ngathi ngombono wakho kumbe ngombono walabo abayesitsho njalo ngoba akula lapho okulotshwe khona ukubana kumele kube lo mongameli welizwe ngemva kwensuku ezingakanani. Yikho nje ulokhe kunje ngakho-ke ngathi kusendleleni eqondileyo.
Siyabona lapha umgcinisihlalo webandla uMnumzana Simon Khayamoyo lamhlanje ubikwa ethe yena umsekeli welizwe njengoba uyabe vele la engumsekeli kamongameli webandla kulakho ukuthi kwenziwe kuCongress ezayo. Kungahamba kungayikho kumele kuhambe ngakho yini kwa?
Lapha ngike ngathi ukubana ibandla lilo elikhetha umuntu ongangena kusikhundla soneso sikamsekeli kamongameli welizwe. Ngakho-ke okwamanje mina angabi kwazi ngokuthi kwa-agenda kuyabe kukhulunywa ngani. Ngakuyikuthi kwa-agenda kuzabe kulo daba lukamsekeli womongameli welizwe, hathi lokho singakukhangelela. Kodwa nxa indaba nale ingekho, hathi singamelela abadala ibandla kanye-ke lomongameli welizwe beze besitele, beze betshela uZulu ukubana kuzalungisa nini khonokho.